Inkokheli yeZCTU kunye lamalunga enhlanganiso le babotshwe ngolwesine besetheswa umlandu wokuba yingxenye yombuthano othiwa ubungekho emthethweni obusenziwa ngenjongo yokutshengisela. Abesilisa abahlanu abalethwe bevelela eRemand yibo abamiswe phambi komthethwandaba kamantshi iMagistrate Court ukuza kuzwa isinqumo sesicelo sokuba bavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Kuthe ababili bakhona abesifazane abazanga emthethwandaba ngoba abohlangothi lwezokulondolozwa kwezibotshwa beveze ukuba kuswelakale imota yokubathwala isuka labo eChikurubi Maximum Prison lapho bebegcinwe khona. Esethula isinqumo sakhe emthethwandaba weMagistrate Court, umantshi uNyasha Vitorini utshele idale ukuba kasikho isizathu sokubavalela abayisikhombisa laba. Kodwa umtshutshisi umnumzana Sebastian Mthizirwa ubeke waphikisa ngolwesihlanu ukuba abayisikhombisa laba baphiwe ithuba lokuhlawula imali yebail. Uphe isizathu sokuba likhulu kakhulu icala abaletheswayo njalo belakho ukuphinda icala elifanayo nxa bengakhululwa. Umthizirwa ubesithi balakho ukubaleka kuleli bangalitholiswa lelo thuba lokuba bahlawule imali yesibambiso yebail. Umantshi uVitorini uphikise konke lokho obekusethulwa ngumtshutshisi watshela idala ukuba akula bufakazi obusekela ukuba balelwe ukuphiwa ithuba lokuhlawula imali yebail bengakadali icala. Umtshutshisi uMthizirwa acabangela ukuba bazolidala. Elinye lamagqwetha asebenza nenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR umnumzana Alec Mchadehama ulandisa ngokwenzakale edale lemthethwandaba wemagistrate lapho abamelayo abayisikhombisa betholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso yebail.
Yesterday we applied for bail which was being opposed by the state.
Sicele ukuba batholiswe ithuba lokuhlawula imali yebail izolo, kodwa uhulumende ubekuphikisa lokho. Umantshi wanquma ukuthi kumele bayelala eRemand efuna uzokwethula isinqumo sakhe lamuhla. Kungakho lamuhla umantshi unqume ukuba batholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail ngamunye ehlawula $50. Omunye lomunye wabo kumele aqhubeke ehlala kuleyo kheli ayinikeze emthethwandaba. Umantshi akazange athole okusuthisayo obekunikezwa nguhulumende obephikisa ukuvunyelwa kwalaba bantu ukubana basawule imali yebail. Kungakho lolu daba soluza kuziwa njalo mhlaka 30 Mfumfu 2018 ku-court number 6 lapho esifuna ukuphikisa udaba lokuba bafakwe ku-remand.
Where we intend to again challenge the placement of the accused persons on remand.
Amalunga lenkokheli yeZCTU kanye loZulu ababekade beze ukuzakuzwa lesi sinqumo bebethabe bemanzi te ngemva kokuba ababotshiweyo laba benikezwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Enye yale nkokheli kungumnumzana Rabsek Muteyo we-Chemical Plastics Allied Workers Union. Kesizwe imbono yakhe.
Namuhla sijabulile, umfanelo owenze indaba leyi awutshayile sibili.
Abayisikhombisa laba babotshwe ngolwesine phandle kwesigodlo samahofisi abo eGolan House belungiselela ukuya emthethwandaba kudaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapholisa sokubalela ukutshengisela bekhonona ngesimo somnotho elizweni kanye lezinye zezinqumo uhulumende asezithatha ngendlela yokuvuselela umnotho welizwe abeZCTU abathi zilimaza uZulu lezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.